Unkosikazi Aina Maseko wesigabeni senduna umvuthu uthi emizini ayisabekwa njalo sibi sokwabelana okuya ethunjini sekulukhuni.
Kunje so noma ungathi uyahamba kobani nabanicela impuphu engigoqoze ngenze nje noma kuyiporichi kuphela. Akulalutho mntanami labantwana besikolo kunje abalamphako esihamba sibanike wona. Sidla kanywa nathitiyo yaziwe kuhle sitshala ntamba.
Unkosikazi Maseko uthi umgodla wempuphu ongamagalane amabili kufuze udliwe kuze kwedlule amaviki amane kodwa lokhu kutsho ukwengezwa kokuyatha ikakhulu ebantwaneni.
Abanye umntwana bake bamdobha lapha emgwaqweni umntwana seyatha ngendlala engasakwanisi ukuhamba. Wakhanya lokuthi yesegula sesitshaya leyikhanda. Wami umzukulu nkade ngingekho ngesililweni ngibizelwe sokuthatha okunzima mthole ekhwehlela ekhaya ungalani thole impuphu.
Unkosikazi Hlengiwe Sibanda uthi indlala le iphazamisa kakhulu abafundi kunje uthi le nhlelo zokuholisa lazo ziyaxega.
Ukuhola kwangikhona kuyabizwa sicela abadala sicela amadisaplini elingekho khonapho ngiyazihlalela nje ngijame kuphela kube le nkomo lazo sizivuyile ziyadliwa yizilwane.
Umnumzana Kolisi Sibanda usabhuku we-BH10 phansi wenduna umvuthu uthi banengi asebelala beyatha njalo lokuhola ukudla kwe-social welfare kuyaxega nje akweneli abangaki.
Indlela inkulu le, so usufuze wonke umuntu abenefit.
Umfelokazi uSibusiso Ncube laye uthi ukudla kokuhola akweneli.
Mina ngokwami uqobo ngikhuluma kanje ekhanda abantwana ngilogogo okhulileyo le-86 years. Umuntu leyo ugula iBP kumele edle mpijana 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 ithole ukudla kodwa ngesimo leso silaso asikwanisi.
Esethula ukusebenza kwesikhwama sengcebethu yakuleli kusukela ekusungulweni komnyaka lo umphathi ntambo ogatsha lwezomnotho umnumzana Mthuli Ncube wabika ukuba isabelo semathebheleleni North selabantu abalambayo abedlula inkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 540,000 kodwa kulaba uhulumende uphathisa ihlekana laba lithumi lasithupha ekhulwini 16% okuyikho kuyathisa izakhamizi zakomvuthu. Kwabaholayo uhulumende ubapha igalani eyodwa umuntu ngamunye ngamunye. Kusenjalo udokotela omkhulu wesigabeni seWange ufunga emusinami uthi lumango ulabagulayo abanengi okubangelwa indlala. Uthi selaphe abanengi ikwashiyokha kubalela abakhulileyo abakhubazekileyo labantwana. Ngimele iStudio 7 ngisewange komvuthu ngingunokuthaba Dlamini.